Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ka 29 kwenkwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, unkosazana Thokozani Khuphe ubikwa ezacela umthethwandaba ukuthi ubambe ngamandla umkhokheli we Vanguard engeyocele le MDCT elikhokhelwa mnumzana Nelson Chamisa ukuthi afakaze ngokusebenzisa ubudlwangudlwangu ukuthi umnumzana Chamisa abe ngumkhokheli. Unkosazana Tabitha Khumalo uthi ngasoza ncintise kukhetho ngoba engekho kwezombusazwe ngokukhwabitha izikhundla.
So ngesikhathi kubunjwa iyalayenzi iningi labantu babebambili ngezikhundla zabo. So ngabona kuqakathekile ukuthi kasiko kwezombangazwe ngokuthi sifuna isikhundla, sikwezombangazwe ukuthi sikhiphe abantwana baseZimbabwe ebugqihini loba abantu abakhona.
Abasekeli bakankosazana Thokozani Khuphe bathi loba kunzima njani bazaqhubeka bemsekela.
Ngathi so angihlaka ukuthi khathesi abantu laba bakhangelele ubona uMakhuphe njengokuthi umuntu wesiNdebeleni njalo umuntu wesifazana njengalokhu bakutsho mhla womngcwabo kaMongameli uTsvangirai ukuthi nana uMakhuphe ngabuyele kwesiNdebeleni ngiyitizikeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulo msakazo. Icele leMDCT elikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe lithi lizacela umthethandaba ukuthi ubambe ngamandla umkhokheli wohlangothi lwecele leMDC elikhokhelwa mnumzana uNelson Chamisa olithiwa yiVanguard ukuthi afakaze ngokusebenzisa ubudlwangudlwangu ukuthi umnumzana Chamisa abe ngumkhokheli. Lokhu kulandela ingxoxo eyenziwe ngumkhokheli weVanguard umnumzana Shakespeare Mkoyi lentatheli izindaba zeNewsday. Umkoyi uveze ukuba yena labanye bakhe bacelwa ngumsekeli kaMgcini Ngcebo umnumzana Charlton Wende ukuthi babone ukuthi uChamisa uyathatha isikhundla sokukhokhela ibandla leli. Umsekeli kaKhuphe umnumzana Obed Gudu oligqwetha laye uthi bazasebenzisa lobu bufakazi emthethwandaba lapho okuthoniswa khona udaba lokuthi ngeliphi icele elimele lisebenzise igama elithi MDCT. Kolunye udaba olufanayo osaphethe isikhundla sesikhulumeli secele elikhokhelwa umnumzana Chamisa unkosazana Tabitha Khumalo usegcizelele amazwi akhe okuthi kasoza ncintise kukhetho lokudinga ozamela isigaba sebulawayo East edalele parliamente. Sixoxe laye ukuze sizwe izizathu zakhe.
Isizathu esikhona lapha ngesokuthi ku-Congress yethu ka-2014 savumelana ukuthi kumele kube ne-alliance. So ngesikhathi kubunjwa i-alliance iningi labantu babebambilile isikhundla zabo. So ngabona kuqakathekile ukuthi kasiko kwezombangazwe ngokuthi sifuna isikhundla, sikwezombangazwe ukuthi sikhiphe abantwana baseZimbabwe ebugqihini loba abantu abakhona. So umunye ubaba uTsvangirai engasishiyi saxoxisana then wasebona ukuthi kuyinto enhle ukuthi ngithathe i-constituency yami ngimnikeze ukwenzela ukuthi athole izindlela zokuxoxisana leyalaye. So yikho kwaqala khona indaba. So yami i-constituency iphiwe u-Honorable David Coulthard ngiyeza kuma emele ibandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba uWashman.
Manje ungasekho kudale lephalamende uzaba uyini ebandleni?
Anginathemba ngizaqedisa isihlalo sami sokuba isikhulumi sebandla. Nxa abantu befuna bengafuni sebezakwenza abakwenzayo ukuthi bengelazangikhiphe bapha komunye sezezwa ngakho.
Elakusasa lakho kwezombusazwe ulibona njani?
Hayi, elakusasa kwami ngibona ngazani nganika isikhathi eside ngixukuxana lezombusazwe abadala abandisa ukuthi imsebenzi yomuntu yamlandela ngethemba kukhona lapho engenza khona imsebenzi emihle sentandazi ukuthi leyo msebenzi izangilandela yiyo ezanginika ukusasa kwami.
Kodwa uyazibona na kwelizayo uncintisa njalo ukuba ngummeli wedalelo ephalamende?
Okukhona ebandleni lami bekuthiwe njengoba ngathatha isihlalo sami ngasinika i-MDC Alliance, so bazangifaka ku-proportional representation. So engakwaziyo ukuthi kuzaphumelela kumbe ngasoze kuphumelele. Ngizabona ngakho uma isikhathi sokuthi i-nomination court sesifikile, kumbe isikhathi sokuthi i-list yabameli bephalamende yama-councillors abazathi uma kugedwa iyabi njani.
Kathesi okwenzakalayo kwezombusazwe ukubona njani nxa wena uzaba ngumuntu okukhangela uphandle?
Kuqakathekile ukuthi ngikhangele ngiphakathi, kodwa kwezombusazwe sonke siyazi ukuthi kunokuxokozela uThixo. So ngilethemba lokuthi bazasebenzisa i-experience yami ngendlela ezancedisa ukuthi siphathise intaba zaseZimbabwe ukuthi zikhiphe izandla.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Abasekela unkosazana Thokozani Khuphe bathi lanxa elinye icele le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa libonakala lilosekelo olukhulu, bazayala besekela uKhuphe ngoba nguye ome ngokusemthethweni. UKhuphe uthi nguye omele abe ngumkhokheli webandla le-MDCT ngoba nguye owakhethwa ngumhlangano weCongress. Sixoxa lomunye umsekeli kaKhuphe unkosazana Lwazi Sibanda omela isigaba seMathabeleland North edalele eParliament. Siqale ngokumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokukhethwa ukuthi abuyele njalo edalele eParliament.
Umkhankaso wami uhamba kahle sibili, abantu bayakuzwisisa lokho esikhuluma ngakho.
Nxa usithi bayakuzwisisa kuyini kahle kahle elibatshela khona abantu?
Abantu siyabachasisela ngoba balembuzo ukubana kathi njengoba sebekhanya sekuleyinye i-MDC le ekhokhelwa umnumzana uChamisa, lalisikhokhelwa unkosazana uDr Khuphe. Yikho siyabachazela ukuthi kathi vele nxa lingakhangela ekuqaleni kwayi-MDC ukuthi kathi vele ubani owayengumsekeli kamongameli kaTsvangirai. Yiko bakutsho ukuthi ngumaKhuphe. Ngathi kathi pho owathi nje uTsvangirai wahamba wasithiya ngubani owayesemele alandele ukukhokhela, bathi ngumaKhuphe. Ngathi so anti lakubona ukuthi khathesi abantu laba bakhangelele ukubana umaKhuphe njengokuthi umuntu wesiNdebeleni njalo ngumuntu wesifazana, njengalokhu bakutsho mhla womngcwabo kamongameli uTsvangirai ukuthi nana umaKhuphe kabuyele kiwesiNdebeleni ngelidizidenti. So ikubona bagcina behambe bafuna ukuthi bemthathele ngodlakela. So ke thina lasho athi angeke sikuvume ke khona loku ukubona kwenzakale njalo. Alubala kwakuhambe kunganjalo ukuthi nga ubaba umnumzana usho kuthamisa efunda ngawo wakhokhela. Alubala ngakho wahanje kwakuCongress, wayakhethwa yiCongress. Ngabe lathi sinje ngabe siyamlandela. So ke ngenxa yokubana yena wala ukubana kuye kuCongress, wazikhethela ishortcut yakhe. Yiko kubona ke lathi sihamba sesikhankasa ukuthi asilandeleni i-constitution e-MDC ngoba phela alonke ibandla noma kusemachurch ibathethi wonke ayabala iBhayibheli. Kanti yena ubaba uThamisa wabala leli iBhayibheli lakhe elingahambelani naleli esilaziyo ukubana umaKhuphe bewamele take off.
Manje bayakuzwisisa yini lokhu abantu ngobuningi njengoba sibona ukhetho seluseduze?
Kakhulu sibili okunye okumangalisayo. Akuzisa kakhulu okunye okumangalisayo. Njalo la uyabona ukuthi ibandla leli elikhokhelwa ngobaba uThamisa ukuthi lokudlangudlangu njani. Nxa ungakhumbula kuvikela iphelileyo umama uDr Khuphe ubehambile siya ecourt, anti wabona ukubana ama-youth akhe awe-MDC yakhe le-alliance ukubana babebiza umama uMakhuphe bemthi hule bekhaya bekhuluma zonke imhlamba. UDr Khuphe kungela nto ayikhulumileyo. Kuyisitshengisele sokubana vele laba abantu balokudlangudlangu bale-violence. Baza kwenza njani pho nxa sethe bathatha umbuso kathi sangawuthatha umbuso sese beqala nge-violence lokuthethisa umntongo umama ukuthi vela umntongo umama abamenzi muntu.
Siyazi ukubana ukukhankasa kudinga indleko. Manje liyithola ngaphi imali lina njengoba lingekho ebandleni elaphiwe imali nguhulumeni?
imali ayisiyo ekhampenayo antsho ngesigaba ngesigaba kulo councilor ohlala khona apha ewadini. So o-councilor bona laba abahlala kuleyo ewadi yibo esincedisana labo kubana sihambe sekhuluma labantu emakhaya. Asidingi ukubana sibe le mali kubana eningi sihambe sihambe sinxa singabe kumbe siya ekobulawayo semele sekuthola abantu beHarare bonke abemashingo bangabe beyekobulawayo. Hhayi thina sile ndlela enye esisebenzisayo ukhampeni ukuba sihambele abantu emakhaya.
Alo ke ngonkosazana Lwazi Sibanda ongomunye wabasekeli bebandla leMDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Usibalikhulu webhanga lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya uthi ukusilela kwamafutha ezimoto elizweni kubangelwa izinto ezijiyeneyo ezigoqela izikwelede zeZimbabwe lokukhwela kwentengo yamafutha emhlabeni jikelele. Umnumzana Mangudya wethule amazwi la edalela ePhalamende lapho akade enqolongwe khona ikomiti ebona ngezamafutha ukuthi achasise ngokusilela kwepetulo ledizeli. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukukhona ukuthi kwasekuphambaniseka ukuthi iReserve Bank ithathe inyathelo lokuthi imali zonke ezangaphandle kwelizwe iforeign currency babe yibo abayigobela abantu. Kukanti nxa vele umsika uvele uvulekile i-free market abantu amakhampani athenga ipetrol ngaphandle kwelizwe nxa bevele belendlela zabo bodwa kuhamba kahle. Kanti kungani sokuhlupha kathesi ngoba kwakungavele kungahluphi. So umthetho wakhona yeli iqiniso ukuthi imali yakho niyasilelwa kodwa ama-priorities yena awakhe we-central bank we-reserve bank governor yena ahluphi ukuthi ubekwazi ukuthi imali yakhona engenayo engaphandle kwelizwe iyabe isiyangaphi. Kodwa njengoba ngisitshinzi ngaye bayekela nje ukuthi umsika nje uzisebenzele uwodwa ukuthi abanikazi bama-petrol station bazidingele i-petrol lapho abafuna khona.
Lunjani lona udubo lokusilela kwamafutha ezimota kulezi nsuku?
Akukaphambaniseki kakhulu ngoba ye zabona nje amalayini lapha lalapha njengamiyithe mvele ruwa ngaswela nje kwenye indawo kodwa phambi kwakhona kade khona. Angiboni ukuthi kubi kakhulu okwakhathesi singazi ukuthi abantu ababona abavele bezithengela ipetrol yakhona ingxathi bazizwa indlela zokuthi bakhwedle imali kwezinye indawo kodwa akukaphambaniseki kakhulu.
Ukhona ukusilela kwamafutha ezimota alubana kuthe kwagxila kuphazamisa njani umnotho welizwe?
Kuza kuba le nkinga engalungisekiyo ngoba intengo yezinto zonke ihambelana lezimali ezibhadalwa ukuthwala izinto zakhona ama transport costs. So kutsho ukuthi njengoba sikhwelile sokunje sesizakumelela bona abanikazi bakho so business sebezaqala ukukantisa intengo yezinto zonke kuba vele kuhle kube le hyperinflation. Inflation yikho kwakufanele ukuthi nxa ingathi iyakhwela uhulumende adinge indlela zokuthi ayehlise imithelo ebhadalwayo ngabantu abangenisa i-petrol. So sesikhangelele nje ukuthi intengo yezinto eziningi mfowethu ithi ikhwele iqonge.
Ama-price controls kasebenzi kusimo esinjalo?
Kuyabe kule ngozi mfowethu ngoba ungaziqala ukuthi uhite abanikazi bamabhizinisi ukuthi baqone bahambelana lama-price akahulumende ngesikhathi sobamasimirembo bakuzama khona ukoda kwehlula.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Umanyano we-African Union kufanele usukume ukhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi ethule ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kwethulwe izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngesikhathi zimanyene lezinye zezwekazi le-Afrika emkhosini wokunanza ilanga elabunjwa ngalo umanyano wamazwe awezwekazi labensundu ele-Africa Day uwenzelwe eJohannesburg ngempelaviki. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Amakhulu ezalwane zezwekazi le-Afrika abegcwele ezitaladeni zeBeria, Uvel, le-Hillbrow ngempelaviki emkhosini wokufola bethakazelela ilanga le-Africa Day. Kulo mkhosi abamazwe atshiyeneyo bebegqoke impahla ezikhombisa umbala weflag yabo, kanti njalo bebehlabela lokugida imigido yabo yesintu. Iningi lezalwane zeZimbabwe zona zitshengise ukungalithokozeleli lelanga. Bakhona abathi amazwe e-Afrika ehlulekile ukuphathisa izalwane zeZimbabwe ekutholeni inkululeko egcweleyo eminyakeni ngamashumi amathathu lasitshiyagalombili edluleyo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Tony Drinkwater uthi kuningi lezalwane zeZimbabwe ukuba ngu-Afrika sekuphenduke kwaba ibuyanga ukuhlukumezwa ngurhulumente wabansundu ukubalekela elizweni lakho usiya kuba umhambuma nokuthathelwa amalungelo akho njengomuntu.
Namhlanje na i-Africa Day isafana nje lamanye amalanga kimi njengeZimbabweni, ngoba lokhe kwaphuma yena uRobert Mugabe nolo mnangagwa angikaboni ushintsho kimi njengomuntu omusha, ngoba kusafana la ngalesiya sikhathi kusaselo RG.
Esinye njalo esalwane seZimbabwe uMnumzana Love Modube uthi ayikho into etheni azigqaja ngayo ngezwekazi le-Afrika, ikakhulu ngenxa yokuthi sekule minyaka i-African Union ingazihluphi ngokungaqhutshwa kuhle kwezombusazwe eZimbabwe. Layo vumelana lamaningi ukuthi lo nyaka i-African Union ilethuba lokutshengisa izalwane zeZimbabwe ukuthi iyinhlanganiso eloncedo.
Thina maZimbabweans sikhangelele ukuthi i-Afrika yonke nje izafukuma ithi akube lokhetho olungela buqili kungene inkokheli ezikhethwe ngabantu not irigging le besiyibona kumnyaka edlulileyo.
UPromise Banda odume ngelithi DJ Mapresa yena uthi okufanele ukuqakathekiswe izalwane zezwekazi le-Afrika ngaleli langa yikuthi phansi ngokucwasana ngobuzwe le mibala le ndimi kube kanti phambili ngokulwiswa ngokuncindezelana.
Nga ingadala lokubambana kwezekwazi lase-Afrika, ngoba sinje thina singamaZimbabwe kodwa ke ngokuphila siphila e-South Africa. Sengisho kanye nawo ama-South African babephila eZimbabwe ngesikhathi somzabalazo, ngesikhathi se-apartheid lapho.
Abanye bathi kufanele African Union njengomama weZimbabwe iqakathekise lokhu okulungele izalwane zeZimbabwe, hhaji inkokheli kuphela. Melesudo 7 Johannesburg le-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Inhlanganiso elwela ilungelo labantu besigaba seMandebeleni eBhejwe likaZulu isebenzelana lebandla leMthwakazi Republic Party kunye leleZaphu sebeqale uhlelo lokuhamba befaka amatshe kuzo zonke indawo okwafela ababulawa ngumbhuqazwe weGugurawundi enkabazwe kunye laseMandebeleni jikelele. Ilitshe lakuqala lifakwe eBhalagwe esiqintini seMatobo ezansi eMandebeleni. U-Anastasia Ndlovu siphalo ludaba ngokugcweleyo eseBhalagwe.
Balakwe, kunyamalala inkosi lobhemula, wathi kusana lami, I am 90 now.
Ngemva kwempi yenkululeko eleZimbabwe, isigaba seMandebeleni lenkabazwe sahlaselwa umbhuqazwe weGugurawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiya ngo-1987 lapho kwathunyelwa ibutho leviyo le-5th Brigade lazobulala abantu mahlayana libacala ngokusekela ibandla leZaphu elalikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Joshua Mqabu Wonkomo. Unobhala jikelele we ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchaza isizathu esibenze baqala lumsebenzi.
Namhlanje ibhalazwe sinofaka iflaki yokukhumbula izihlobo ezafayo ngesikhathi sombhukazo matobelenjenosayo. Iflaki le siyifaka njenge namhlanje njengoba kulilanga i-Africa Day. Uzakhumbula ukuthi ngo-63 inkokheli ze-Afrika zathembisa ukuthi akulalizwe le-Afrika elizathi likhululekile eyinye isquare inch ye-Afrika lokhu lezanyeza abancindezelo. But osokwenzakele ukuthi ama-genocide amaningi ayenzakale e-Afrika ayenzakale singaphansi kombusazwe uMtosuwa.
Ngesikhathi kufakwa ilitshe eBhalagwe, amapholisa abikwa ebesefuna ukubalela laloba bebephiwe imvumo yokuqhuba lumsebenzi njalo unduna Ndiweni enguye owakhetha lindawo.
I don't think I have decided to go and understand that. And you know, all the police and you are told the family and you didn't have to and you believe what the police have come back. Make no mistake about that.
What
I'm saying, I'm not that person who wants to go to Kamba. I'm believe to go to Kamba. No, Kulum is a problem. I've got a problem. Zimbabwe was so sensitive and I've got no problem that with that. But in the land, it was a zone to tell.
Umkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ubuke inyathela elithethwe libhethu likaZulu ethi kuyindlela yokulondoloza imbali ngezolo embi ebhekane lomthwakazi.
Siyabonga ukuba lapha eBhalagwe kakhulu sinanzelela umsebenzi oyenziwe libhethu likaZulu sizolungisa ilitshe leli eliyisikhumbuzo esikhulu sikhumbula abantu bakithi ababulawa ngombhuqazo ngo-83 kusiya ku-87. Sithi ukubekwa kwelitshe leli kuyahlala kuyisikhumbuzo esikhulu lakwizizukulwane ezizabuya phambilini. Siyabonga amapholisa sinanzelela ukuthi bonke phose sibabone lapha ngabe sishoneni. So into le ivele izahlala ibahlukumeza ngoba ukuvela kwendaba yeGugurawund ukuthi ukuvela kochuku olwenziwa ngamashoya. Nanxa bebesivimbile kodwa kasibanaki ngoba umsebenzi esiwulandileyo nanku uyaqhubeka kutho ukuthi uhlelo lwethu luyaphambili laloba besanda ukuvimba.
Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi ukubulawa mahlayana kwamalunga ezaphu leZipra lokho kubazwisa ubuhlungu lanamuhla lokhu.
Ilanga lalamhlanje masizofaka ilitshe lisizisa ubuhlungu labafowethu labanawethu labazali abagqitshelwa khona lapha eBhalagwe bephila bengalamacala bebulawa ngesizathu sokulwa ngomihlobo kungasiso sizathu sokulwa ngezombangazwe. Sesivuya ukulwa lamabhuni ilizwe selikhululekile savuya lapha kwaZilotha.
Abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili babikwa babulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi eziqintini eziningi zezigabeni zonke zeMandebeleni leNkabazwe. Abe ibhethu likaZulu sebebike ukuba yonke indawo okulamathuna agqitshelwa abantu bebanengi bengangcwatshanga ngenhlonipho bazahamba befaka amatshe bethi abantu balakho ukubazisa ngezindawo abazaziyo ukuba zagqitshelwa abantu ababulawa mahlayana ukuze bafake ilitshe. Ngimele iStudio 7 ngiseBhalagwe ngingu-Anastasia Ndlovu.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane seziqalile ukutshakala ngoba umumo womkhathi usuguqukile sokulesikhudumezo ngoba umqando sowavalelisa. Okunenga sikuzweni kuEzra Chisa Sibanda.
Baphuma njengobunyonyo buphuma emlindini abeZimbabwe. Njengabo bonke emhlubulweni waseEurope abantu kulapho abathola ithuba lokwethekelela indawo ezijeneyo. Benyakazela bejabulela isikhathi sokuchisa. Abadala abatsha labantwana behlangana amaviki wonke emadolobheni atshiyeneyo eNgilandi. Kuhoswa inyama kudliwa abantu bezijabulisa ngemiculo ehlukeneyo yeZimbabwe lezwekazi le-Africa. Uliyo litshe isizalwane seZimbabwe ihlala edolobheni le-Leicester.
Ilanga liyatshisa manje lana okay.
sesihlangene lapha community sidlala ibhora sithisinyama kumnandi siphuza amatshala
angathi sizaboliwe
eh
sizibambile lesitala lapha thina bonke labo John Terry labo Patricia bakhona
you know abo Terry bonke lapha malanga lichisa kanje siyawosa
baphumile ezindlini
yebo
yeah it's good good weather
kumnandi lana kumnandi lapha siyakholisa
lebhora iyadlala esayidini
emcimbini le akutshisa nyama lokudliwa kuphela unkosazana nobuhle nkomo uchaza okunye okwenziwa ngamakhosikazi kulezi ndawo zamahoso
mina ngihlala lapha esilawu sesiqalisile ukusa njengabantu abaningi ilanga seliphumile lapha esilawu kuyatshisa siyahlangana singabawomama labantu abaningi abatshiyene nje labo baba but mainly thina sinxa singumama sihlangana sabe sizixoxela njengento zokwakhana ukuncedisana nje lokuthi asithumela njani izimali ekhaya sikhuluma ngento zepolitics yikho esihlangana khona esilawe cricket club siwosa siphatha nje indaba ezitshiyeneyo
amahoso la avulwe ezindaweni ezemadolobheni atshiyeneyo kwele Brithani njalo aqale ngempela viki esiphuma kuyo umnumzana Thamsa Ncube ongutshisa nyama laye
sisebradford lapha ebushari siyawosa kumnandi senza ibarbecue gcwele wonke umuntu wasekhaya sihlangene ubunengi esibuyendane ezitshiyetshiyeneyo yisi sikhathi sethu manje thina ngapha e-UK ukuthi sikholise lathi ke sizwe ilanga lakithi yesilijwayeleyo ngoba liyazi ngapha kuhlala vele kuqanda ke kunizulu
ilanga lithisa be England kulezi nsuku lekhipha inhlanzi emanzini yiso phela isikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphuma ngobunengi sisiyahlanganela ndawonye sichitha isizungu siqolotsha sijabula kuxoxwa kuxokozelwa kudliwa njalo kugidwa yiso isikhathi lapho abakhumbula khona ekhaya abadabuka khona eZimbabwe ngimele Studio 7 igama ngu Ezra Chisa Sibani
Ja praise ele qembu lemafikizolo isigqibela ke ehlelo lotwa lamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba unkosazana Thokozani Khuphe ubikwa ezacela umthethwana ndaba ukuthi ubambe ngamandla umkhokheli weVanguard umnumzana Shakespeare Mkoyi oMDCT okhokhela umnumzana Nelson Chamisa ukuthi afakaze ngokusebenzisa ubudlwangudlwangu ukuthi umnumzana Chamisa abe ngumkhokheli selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 igama uChris Gande